kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Ka 23 kulwezi 2018 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Ukufa abantu abathathu ngemva kokuwa kwendizamchina encinyane emaswingo. Uluhlu lwendleko kahulumende ibhajethi ethulwe izolo yabungelwa ngemibono ehlukeneyo. Siza kuzwa njalo ukuthi induna uMaduna elobele incwadi umanyano wamazwe omhlaba we-United Nations ukuthi abumbe ikhomishini ezacubungula umbhoqazwe wegogurawundi uthini. Kulabantu abafileyo ngemva kokuwa kwendizamchina encinyane enelisa ukuthwala abantu abahlanu kuphela. Lindizamchina iwele entabeni ze-Chemanjere emangweni wemathethi duze lomgodi we-Renkom Mine. Ibikwa ibivela eChiretsi isiya eVictoria Falls. Izidumbu zabantu abakade bephakathi zifahlazekile okokuthi kube nzima ukuba kwazi ukuthi bebebangaki abantu abebephakathi. Isikhulumeli samapholisa uAssistant Commissioner Paul Nyathi utshele Studio 7 ukuthi sokutholakale ubufakazi bamagama abantu abathathu.
Leyi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America ese Washington DC.
Ukulabanye abamukele inhlelo ezethulwe ngumphathi ntambo gacha lwezemali lenotho yelizwe umnumzana Mthuli Ncube ezokunciphisa indleko zikahulumende ukuze kutholakale imali ezaqhuba inhlelo ezibhekane lokuthuthukisa impila kahle kaZulu kanye lokubhadala izikwelete zelizwe. Kodwa abanye ababalisa izisebenzi zikahulumende bathi inhlelo lezi ziza kwenza impilo yabaningi ibe lukhuni. UGibson Pepe usethulela lolu daba eseHarare.
Ukuminyaka edluleyo imali ebhekane lokuholisa izisebenzi kahulumende ibibhinya inani elingamachumi ayisishiyagalolunye lane ekhulwini 94% yendleko zonke zikahulumende. Kodwa umbiko owethulwe nguNcube izolo utshengise ukuthi inani lemali ebhekane lokuholisa izisebenzi zikahulumende yehlisiwe okwenze ingatsha ezifana lezemfundo nolwempilakahle kaZulu zithole imali ethe xaxa. Isakamuzi seHarare umnumzana Thembelihle Sihwa uthe bekubalulekile ukuthi inani lemali eqondane lemiholo yezisebenzi liyehlise ukwenzela ukuthi kube lenye imali esalayo ukuze iqondane lokusungula inhlelo ezithuthukisa ilizwe.
Asithanda ukubonga sibili ibhajethi le esiprezentwe nguminista uProfessor Mthuli Ncube. Siyamthayela ihlombe kakhulu lapha, especially lapha kukhiphe kubone akhathe kubona ama-salaries abana government officials akade bebhadala imali eziningi kakhulu. Hhayi, siyambongile. Lalo 75% cut naleyi ingachanelwa towards ezinye izinto ezingasinceda sibe elizweni. Ngakho hhayi, lapho siyambonga zibili.
Njengendlela yokufinyeza inhlelo zikahulumende, uNcube uthe kuqala mhlaka 1 Zibandlela 2019 uhulumende uzehlisa umholo weziphathamandla zikahulumende eze kuzinga laphezulu ezibalisela umphathintambo ngokuhlanu ekhulwini i-5%. Uqhubekele phambili esithi akusela mota kahulumende ezahlala emzini wesisebenzi sikahulumende. isetshenziswa imisebenzi engelandlo hulumende njengoba uhulumende ubelahlekelwa imali eningi ethela amafutha kulezomota kanye lokuzilungisisa. Kodwa abakhulume neStudio 7 baveze ukungabi lethemba lokuthi uhulumende uzagcwalisa lezi nqumo ezethulwe ngumnumzana Ncube, ikakhulu kukhangeliswa ukuthi uhulumende wezanupf ulembali yokungalandeli lezo zinqumo.
Ye, izinqumo ezithethwe ngumnumzana Ncube zibalulekile sibili ezibhekane lokulondoloza imali kahulumende. Ezifana lokuthi izimota zikahulumende zingasasetshenziswa for ama-personal reasons. Kodwa ukuthi lokhu kuzenzakala na ngolunye udaba olutsheneyo, ngoba siyakwazi ukuthi uhulumende wezanupf lembali yokusebenzisa imali ngendlela engayisiyo.
Kodwa abanye bathi kunzima ukuthi babe nethemba lokuthi leyo mali elondolozwa nguhulumende izasetshenziswa kunhlelo ezithuthukiswa uZulu kulandela umbiko obhale kugwalo lukahulumende olwe-Transitional Stabilization Program, lapho uNcube athe kuzafanele kungezelelwe imali ephiwa amalunga edale lephalamende. UNcube ubeke imali ezigidi ezintathu lenkulungwane ezingamakhulu ayisishiyagalolunye lamadola 3.8 million eqondane lokwakhiwa kwendlu yebhale lephalamende. Ngokutsho kukamnumzana Pride Mkhono, ongomunye olwe amalungelo obuntu, indlu yephalamende entsha ayibalulekanga ngoba yona le ehlezi khona yanele udubo lungolokuthi kufanele kufinyeze inani lamalunga edale lephalamende eliningi ukudlulisa kukhangelelwe ubuncane belizwe leZimbabwe.
Imali ekhulunywayo efika yona i-3.8 million yokuthiwa kuza yakhwa iParliament eMount Upton ngaphandle kweHarare, sibona kuyimali nje elahlwayo abayilahlayo ngoba iParliament ekhona kathesi abayisebenzisayo amarentals ayo achiphile, njalo isendaweni yokuthi wonke umuntu nje nxa efuna ukuthi ehambe kuParliament ebona ukuthi kwenziwani uyakwazi ukuhamba ebona.
Kunjalo nje inhlanganiso elela ilungelo lababalisi basebaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe yethule umbiko obhalwe namhlanje ikhankasela ukuthi izisebenzi zikahulumende ziholiswe ngedola leMelika. Lokhu kuza ngemva kokuba uhulumende laye esethesa uZulu othenga impahla ezifana lezimota phandle kwelizwe ngemali yaphandle. Inhlanganiso le izatshengisela mhla ka-29 lo-30 lwezinxa uhulumende engavumelanga lesi sinqumo. Imizamo yokuthi sixoxisane lenkokeli yalezinhlanganiso ecingweni yehlule. Kodwa umnumzana Mbuso Machazi ongumbalisi uthi ukuqhubekela phambili ehola imali ye-bond note le-RTGS ngesikhathi intengo siqonge kanje kwengizela ubuyanga bezisebenzi kahulumende.
Mboni ngani uhulumende kumele asincedise njengabantu abamsebenzelayo ukuthi imiholo le esilayo ayisahambisani lentengo yezinto esezikhwelile kangaka, and njalo kungaba ngcono ukuthi lathi siphiwe wona lawo ama-US dollar.
Lesi sinqumo esithethwe ngababalisi basemaphandleni sikhangele ukuthi sizabambanisela ezinye inhlanganiso zababalisi kanye lezinye izisebenzi zikahulumende ekufuqeni udaba lolu kuhulumende. Izisebenzi zikahulumende sezile sikhathi eside zikhonona zisithi ukholo lazo kufanele lingezelelwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Bebe.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz.
Inhlanganiso ezilwela ilungelo lezakhamizi zamukele inyathelo likahulumende lokwaba imali efika kuzigidi zamadola ezedlula kancane ezingamakhulu amathathu i-310 million kubhajethi yalonyaka ukuthi iye kumisebenzi yokuzibusa kwezabelo i-devolution. Intatheli zindaba yithu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Sethula umbiko wokuhlelwa koluhlu lwendleko zikahulumende izolo umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube wazise ukuba ubeke eceleni imali ukuze izabelo zizibuse ziqhuba le misebenzi yentuthuko. Umgcinihlalo wenhlanganiso yeHarare Residence Trust uMnumzana Albert Mazula uthi lokhu kuyinto enhle ngemva kokumelela loluhlelo okwesikhathi eside.
Yinto enhle ukuthi at least sibone ukuthi uhulumende ufake enye imali eceleni ukuthi isebenze ku devolution. Lanxa nje singagayela i-310 million mbona ngathi kayaneli kangako ngoba inga divide kuma province kuyagcina kule mali emlutshwane.
Umqondisi wenhlanganiso yecombined Harare Residents Association CRA uMnumzana Mfundo Mlilo uthi noma uhulumende sethathele linyathelo isifiso sabezombusazwe nje kuphela kungela sekelo ludingakalayo ngoba kuzatsho izigidi ezine nje kuphela zamadola kukhansili ngayinye elizweni ethi lolu luhlelo lwezombusazwe nje kuphela okuthiwa i-political devolution ngesilungu. Kukanti eZansi ye-Afrika njengomzekeliso umumo wokungamachumi amahlanu lasikhombisa ekhulwini i-57% ngokulungisisa umumo wezakhiwo lemigwaqo i-infrastructure ngesilungu yonke ivela kuhulumende. Umqondisi wetshitungwiza and Manyame Residents Association uMnumzana Mavela Sikhumalo uthi udubo yikuthi uhulumende usuke wagijima ngalolu daba engazwanga imbono kaZulu
bengakahlali phansi ukubona ama-principles lawa kababuyanga lawo ebantwini. So gathesi sesiya ku parliament siyafisa ukuthi nxa isiya ku parliament i parliament izabuya ebantwini ikhulume labantu izwe ukuthi khonoko okufiswa yi executive kuyahambelana yini lezifiso zethu thina abantu jikelele. So kungenza njalo singaphuma lenye into engcono noma thina gathesi sokuthi simangalisa ukuthi the same government eyayingafuniyo i-devolution kathesi yesigijima phambili kathesi isitha sesilama principle.
UMazula uthi okunye okumele abantu bakwazi ukuthi uhulumende angahlela indlela afuna imali yesizwe isebenze ngayo kodwa ehluleke ukugcwalisisa leyo misebenzi.
Imali eyabe ibhajethwe nguhulumende ukuthi uzayithola kayisiyo imali etholakalayo. Ingaswelakala ke leyo mali bayakhangela ke ukuthi kungaphi lapho abangaquma khona. Sithemba thina ngezakhamizi ukuthi nxa imali kuhulumende ingikela ukufika kuleyo ayikhangeleleyo kodwa i-310 million kungaba kuhle ukuthi banikwe injalo hatshi ukuthi bayiqume ngokubana bona kabasafika ngaku target yabo ye-income.
Uhulumende sevumelane kudalele cabinet ukuthi kulungisiswe iziqondiso zomthetho wezigaba oweprovincial councils and administration amendment bill ezizalaya imisebenzi yamakhansili anje. UNcube esethula ibudget yakhe uthe imali izasetshenziswa kuqhakathekiswa izinto ezifana lobuyanga kusabelo sinye ngasinye. Ngimele iStudio 7 eHarare nginguMark Peter Ntambe.
Zwayo ngalinyanga kaLwezi umsakazo wakho oweVOA umanyene labe Media Center ukwethulela ingxoxo ezivathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezu liyamenywa kulezi ngxoxo ezizakwenzela endaweni ezilandelayo. Gwanda mhla ka-26 Lwezi, Lupane mhla ka-28 Lwezi, sicine ngakontuthu ziyathunqa kobulawayo mhla ka-30 Lwezi. Asidibaneni lami uPraxedes Jeremiah kulezi ngxoxo lingakhuthwa yileli thuba.
Induna uMnumzana Vese Maduna Mafu oyefilabhusi uselobe incwadi elobela umanyano we-United Nations ukuthi ungenele kudaba lwegugurawundi. UMaduna uke walobela umongameli Emerson Mnangagwa ugwalo olulezikhalazo ezifanayo. Kodwa ngemva kokwethula incwadi le kubikwa wathola imbiko emethuselayo ukuthi nxa efuna ukusuka emzini wakhe kuzamela adinge imvumo emapholiseni enCita. UChris Kande weStudio 7 uxoxele lunga lenhlanganiso ye ibhetshu likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo ngalolu daba.
ngicine kuthiwa ungani uyalulama kodwa njengomuntu osemdala khona ukuthi ehlale ehlukumezekile. Obviously iDP yakhe iyabe sizabe iqansa isehla ngoba uma sutshelwe ukuthi wena akufuzanga ukuphuma esigabeni sakho ungazange wazisa labo uthi ukuthi usukuhouse house arrest in a sense.
Manje ngokuzwa kwakho kukhona yini kade kungenzakala engasuka lapho kade kuthiwe kona engasuka engazisanga bona lapho?
Okuluhlupho ukuthi yabona ilizwe lethu lihlupha ngokuthi sikumilitary state. So uma likumilitary state ukuthi kungenzakalani kumvene okungazake bakwazi ukuthi bemenzisa ingozi yemota khona kuyena nokuthi behambe engxenye bexotshanisa imota yakhe lento ezifanayo ezizabe zimenza yena ebone ukuphepha kwakhe kungasekho lula esigabeni lemhlabeni esengumuntu omdala. Obvious kanjani ngoba kulalo kuyena kuthiwa i-emotional pain ukuthi umuntu nje yena unjani ayisho physical but konke umuntu ubona abantu baphonga uquma phambi kwakho bangakwenza bona laba abantu bakamnangagwa ama-CIO so yingezinye zendlela zokuhlukumeza abantu so mbona ngazathi lalo ngahlala bengambophanga kodwa bangenza ezinye izinto ezingabonakaliyo ebusweni bomphakathi ukuthi bayihlukumeza njani indlela kodwa beyihlukumeza.
Yena ulesiqiniseko yini sokubana incwadi le yafika ezandleni zikamnangakho?
Hayi, ukuthi ingabe yafika ingabe ingafikanga but obvious ukuthi wayibona into imisihambe yaba viral engayiboni even engayibonanga officially but ngicabanga ukuthi engabe yahamba uma ngixoxa labanye bathi kungazani yahamba njalo ungabona bona abe ofisi yena leyana sebe reacta obviously kukhona okungabe kwenzakala anti labana ngondunywe yinkosi.
Lo ngumnumzana Mbuso Fuzwayo, ilunga lenhlanganiso ye-Ibhethi likaZulu, ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 ekwaBulawayo. Namhlanje kuhlelo lwethu lwe-Live Talk sizalethulela ingxoxo ebikhokhelwa yi-Studio 7 esiyenze eHarare ngolwesithathu. Yikho ke asoze semukele incingo zenu kodwa lingasithumela imbono yenu ngalolu hlelo oluhluza amalanga alikhulu kwafungiswa uMongameli Emerson Mnangagwa esihlalweni. Kusenjalo, intengo yempahla ezitolo ebiphezulu lanxa umhlaba wonke phose jikelele, intengo ibehlisiwe ngaleli langa kuthakazelelwa ilanga elithiwa ngolwesihlanu omnyama kumbe iBlack Friday ngesiNgisi. Ezinye zezitolo elizweni lonke jikelele ikakhulu eHarare zehlise intengo kakhulu okuvumele uZulu ukuthi athole ithuba lokuthenga ngentengo ephansi. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Umnumzana Dumisani Mpofu ohlala kobulawayo uthi bekugcwele abantu abaningi ezitolo ikakhulu kwezezigqoko ngenxa yeBlack Friday. Uthi isimanga yokuthi abantu balemali eningi kakhulu loba nje izinto zinzima elizweni.
Abantu bebegcwele namhlanje ngayo le yokona iBlack Friday leyo bekugcwele abantu ema shops kakhulu awezigqoko. Kodwa ke ezinye indawo ngathi indawo zamafurniture landlani lokho okunye okungayisokozigqoko ikade kuvele kutshaya umoya. Amboni ndibona bake bazama ukuthi mbe bacabanga ukuthi behlise intengo. Ngiyabona izinto zakhona vele lazo ziyama-price okhona vele ahayi kakhulu. Kodwa ke isimangayo ukuthi abantu vele imali bayithatha ngapi thina isimo sinje eZimbabwe.
Unkosazana Immaculate Nyoni uthi ezitolo eziningi bayakhweza intengo banganaki ukuthi imali yakwele Melika iyalingana leyalapha.
Ama prices esikubonayo ukuthi uminister wasitshela wathi ibondi le yusa kuyalingana kodwa sesikubonayo ukuthi ezitolo eziningi bayakhweza kakhulu bathi times 3.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mkhokheli Mahlangu uthi isimo asimanga kuhle njalo izinto azisatholakali.
Ya, izinto ekwenzakalayo ukuthi isimasima ngakuhlekela kithi besicela ukuthi maybe izinto sisazokuba ngcono kodwa sesifona izinto ziba waye singangena emashop izinto ziyakhwela cooking oil yonke into lokushota futhi sesishota.
Umnumzana EJ Sabwe ukhulume kakhulu ngesimo samafutha ezimota elizweni esesiqala njalo ukuba sibi laloba uhulumende wayethe uthole amafutha azaqhubhe ilizwe okwesikhatshana.
Indaba ye-fuel bakithi isithwali senzima kathi sizibona bathi izakhwela ingakakhweli kathi sigadanzima imchovo. Ngikhuluma nje izolo bebebhoda abantu bomchovo idizili ngekho emagarajini akabaka kwezi khona apa sibhadala ama 75 cents bebe vele sebesethusele ukuthi bazakhweza naleyo mchova ngoba ibudget ithi sikhwezi zakhwezi fuel phezulu kwakunoku lezi ze petrol vele sibezingahambi zigcwele emagarage lapha kulalutho ngawodudwendwe lodwa uye kuleli garage ludwendwe imota ziyafika amachuma amabili amathathu zilayinile khona apho kodwa okusimangalisa uzizwena uhulumende sithi fuel fuel situation under control ikukontrol yipi kati izimota zilayinile thina sikata nzima imchova le kati sesizisiphangisa ukuya endlini sesisabuthi ungaphuzu uyathola umchova usukhwelile maye ungaba impilo upho khona apho kati sibathi ayikakhweli fuel pho mzwana sebeyikhwezile ke nge 6% zabo lezo abakhuluma ngazo bathi sisenze njani thini imhlo ayikhwelanga laleyo mbona sade besithi bazithembe ukuthi bazasinika yona senze okunye bathi abasasinike
intengo yempahla eyehlukeneyo elizweni jikelele lokhe ikhuphuka lanxa uhulumende esithi imali yohlobo lwebond ilingana leyemelika. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amakhulu ezizalwane zeMelika namhla agcwele ezitolo bethenga impahla ezehliswe intengo ngoba kulilanga elithiwa ngolwesihlanu omnyama kumbe Black Friday lapho intengo ehliswa ezitolo. Umbango phezu kwesihlenge phakathi kwamazwe athi eleBhilithane leleSpain usucatshangelwa ukuthi ungaphazamisa imizamo yeBhilithane ukuthi isuke kumanyano we-European Union phansi kohlelo lwe-Brexit. Kuhlelo Woza Friday namuhla sihamba leqembu lesicathamiya ele ukukhanya kwezwe liphethe idlalade lalo elitsha elilesihloko esithi Inkubalo. Untungameli Nkomo Studio 7 usipha lo ludaba.
Leli lidlalade le ukukhanya kwezwe elesithathu njalo lile ngoma ezilithomi ezigoqela le ethi hlabelela lapho leli qembo elichaya khona imbali yalo kwezomculo.
Ukukhanya kwezwe sprang up on the 13th of February 2013 in KZN Mbembeswana in Matabeleland South. As Ukukhanya kwezwe, we do isicathamiya music and dance, used with a variety of Ndebele traditional dances, as to send a message of respect, love and unity to the world through vocal. The group released the first album in 2015, titled Milindele Umalinde. We brought another album in October 2016. In October 2017, we released our first DVD with combined songs from the two albums. Sibonga abazali ngothando abalalo kithi. Siphinde sibonge abalandeli bomculo wesintu ngoxhaso lwabo. Ngokusivotela sawina iaward yeSky's Metro Music. We thank God for the showers of blessings and this amazing talent of singing. Thank you.
Se lomkhokheli waleli qembu kuhlelo uMayibongwe Inkosi Madihwa. Limi njani iqembu lakho Madihwa?
Iqembu lethu lilamalunga angu-7. Lilamo Mayibongwe Inkosi Madihwa. Libe lo hloniphani Madihwa. Libe lo lungani khanye, libe lo mpendulo khanye, libe lo qhubekani Mabhena, Ignatius Dube, kanye lo mbekezeli Nkomo.
Kuyini kahle kahle okwenze lakhetha ukuhlabela isicathamiya?
Okwenze thina sakhetha ukuhlabela isicathamiya. Endaweni yakithi lapha eKhezi bekwande kakhulu ukuthi kubuya amaqembu acula isicathamiya. Sisafunda sasesikolweni. Sakuthanda lokhuyana kwabakhona enhlizweni. Lathi kwaze kwafike kuthini? No, lumculo lo njengoba ungumculo omuhle kangaka njalo ungumculo wakithi, ungumculo wasekhaya. Akuthi sinyathele lolunyawo besilibona kwafoti belwenza. safunda lathi
kukhona lo mntu onyenyezayo uyanyenyeza ezindlebeni zam
uthi
uthi ashona intloni buku buntu bomuntu ashona pha masebesisu
uthini yena
uthi ashona intloni buku buntu bomuntu
leke ngethi akunandaba
ububi benzeka bethakusenandaba umuntu thathe sibhama dubula umuntu ambulale abhikishum namalanga umthole phandle nje kungabe ntaba salutho nje ikhehle dale ya-1947 ndisemulingane mane na-16 years
kuzoba lale eyokholo ethi msindisi wami ezinye ingoma ezikuleli dlalade abafana be ukukhanya kwezwe bazicule bexhaswe ngabahlabeleli abagoqela uGazeli Mnyama kanye lomculi kamasigandi wakwele South Africa uDr. Vuselaphi litholakala ngapi idlalade matihwa lani njalo litholakala njani
inombolo zithi +263 735 296 000 kathi njalo iwebsite ithi www.ukukhanyakwezwe.com kufacebook ukukhanya kwezwe kathi le email address xa uthanda ukusithumela email address info@ukukhanyakwezwe.com
Vaphuma ke enkundleni abafana be ukukhanya kwezwe ngale ethi inkubalo ehiyo phela isihloko sedlalade
Safasashiya basayenze kuyasenze kitina bantabashana kuyasenze 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 Safasashiya basayenze Uma sifasibanjone kanje Liwuphi sasala lomhlaba Uma sifasishiya basali bethu Liwuphi sasala lomhlaba Uma sifasibanjone kanje Liwuphi sasala lomhlaba Uma sifasishiya basali bethu Liwuphi sasala lomhlaba Ukhulukhulu osemhlabeni sifasibele nje Ufike umashaya buqe emhlabeni
Umculo weqembu ukukhanya kwezwe kudlaladela lo elitsha lesihloko elithi inkubalo ebesilethulelwa ngontungameli Nkomo weStudio 7. Hayi ke lisigqibela uhlelo lwethu kungolesihlanu kunje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.